iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo yelengezi platinum stars libe ngujikilo bhanqa 0-0 leqembu leblack rhinos okwempumela etsho ukuba liphuthe elithiywe ngemiklomelo elithumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-fc platinum iqembu lengezi lilemiklomelo ngamathumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-fc platinum lona eliphuthe imidlalo yalo phakathi kweviki lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lathoba mnembili endaweni yesithathu kule qembu lechikenini lona libe ngujikilo bhanqa 1-1 lele-triangle eloveve njalo lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesikhombisa kuthi ele-triangle liphuthe elisendaweni yesine lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesithupha umqeqeshi weqembu le-triangle utaurai mangwiro utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lo nyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yechibuku super cup
kube lo mehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalo nyaka nxa uqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethoba munemunye saphinda saphuma kwisigaba sokuqala kwinkezo yechibuku ngithanda ukutshayela ihlombe imuli yetriangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo msebenzi kataurai mangwiro kuphela
kweminye imidlalo edlalweni namhla iqembu leyadali bemjikilo bhanqa 1-1 leharare city iqembu lecaves united lechapunga bemjikilo bhanqa 0-0 kwaba lempumela efanayo njalo phakathi kweqembu lezebc kariba kanye lelebulawayo chiefs lawo achayane aze abhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni iqembu leshabhani mine libhaqabulwe nge-4 kanyange le-Rentals kuthi elemtare city rovers linqotshwe nge-2 kanyange lebulawayo city yikanti iqembu le-Nitrude livalelise isigaba se-psl ngokwenza izimanga lapho litshayele dynamos nge-3 kanya iqembu le-Nitrude ngelinye lamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngemva kokuphutsha imidlalo yalo nyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisa eleshabhani mine imtare city rovers kanye lelebulawayo city ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini.